sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 11 kunhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele laphume lohlelo licacileyo lokuthi injection leyizanikwa njani.
Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-coronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumente esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga wuphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezimbabwe.
Kule nkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. ELeSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebanjwe umkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumende elandula impiko ethi kakaphumi lesinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumende uzamelela ingcwethi ziqale zicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. ELeZimbabwe liphakathi kokukhulumisana leChina ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa yinkampani yeSinopharm kanye leRussia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. ELeSouth Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani ye-AstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha we-COVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso ye-World Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza lakulumkhakha. Le yinto etshiye abanye bedidekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ongumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izanikwa njani le injection. Besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olucacileyo lokuthi i-injection le izanikwa njani, kumbe izanikwa ngama-districts, kumbe izanikwa ngama-province, kucace lokuthi izabe ihlatshelwa kuwapha ama-centers, kucace. Kodwa kwakhathesi akukaphumi khona. Ngokunjalo-ke, njengoba sisazi ukuthi eZimbabwe siba lohlupho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye, abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi izathi sibuyile, bese kusiba le nketa abajabi yokuthi kuqalwe ngokunikwa abanye, ikakhulu bona abalenhlanhle ukuthi bona bakuhulumende labona ababangathi bayaziyo ukuthi bona ngabe-ruling party ye-ZANU-PF phose yibo abangaqala. So besifisa ukuthi into le ngayiyenziwa kungeniswe bonke abantu ama-stakeholders atshiyeneyo, kuvunyelwe abantu kuzaphathwa njani. Kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa kuthi uyabuya ngeviki ezayo, kuze kufike lesi khathi kungakacaci ukuthi i-injection izanikwa njani abantu, because okuluhlupho. So-ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibili uhulumende kade suyatshengisa ukuba ngumuntu, ngoba impilo ngeyabantu bonke, asuye abantu abeZANU-PF bodwa kodwa ngeyabantu bonke. Kufanele injection lingabuywa inikwe abantu bonke, abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo, kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwele umuthi.
Selikelezwa na ukuthi ijackson le ingafika, ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe?
Well, thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini, siyizwe lama newspaper lakubo-social media, kodwa iqinisweni asikatholi uhlelo olucacayo ukuthi iprogramu yakhona izahanyiswa njani. Asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikele injection ngobani. Kodwa-ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelelwa nguhulumende, labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kanje kade singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yikomiti ezempilakahle, ingenise lasi zakhamizi lamanye ama-stakeholders nje wonke, ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection le nxa ibuye ukuthi wonke umuntu ayifinyelele, lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu. Khonokho bekuzancedisa. Njalo phela sinanzele ukuthi kulama-districts atshiyeneyo, kulama-province atshiyeneyo, konke lokho kwakucaca ukuthi kambe i-injection ingabuyizanikwa njani, ngoba ingabongunikwa nje kungaqedakali kuzenzisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole. So kuyisifiso sethu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi nxale injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani, abantu kukhuliswane labo, kube lela macebo afakwayo abambekayo, ukwenzela ukuthi nxayisibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile. So-ke sikhangele sonke, sivule amehlo lendlebe ukuthi sibone kuzohamba kanjani. Kodwa njalo thina njengezakhamizi sizimisele ukuthi hhayi, singabona ungathi akuhambi kuhle, asoze sithule, sizakufaka kube segcekeni ukuthi hhayi, indlela okwenziwa ngayo le, okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya nxa kulezi gwenxa kulungisiswe masinya.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe i-Alrosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni e-coronavirus alungiswe kwele Russia awe-Sputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba abadla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane, kulusizi ukubana silo mama uMonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelileyo waphuma esithi iZimbabwe ancedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakuleli lizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonika yikho esingakulalela njengelizwe, siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayila capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise, ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi lanoba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu baye befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi kungathi umbuzo ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho.
Ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo.
Akusiyonto entsha leyo baba. Ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhitshwe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane. Kithi sesalahlekelwa zinhloni, salahlekelwa yobuntu. Akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi. If either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilo vele sebisethu. So elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa inhlalo yethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitha amagesi kwezinye indawo. Umphathi ntambo wenkampani yeSesa Holdings umnumzana Sydney Kata wethule umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili. Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku-140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezu kwalo lolu daba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalangabi lentuthu ethunqayo kulesi sitichi. ELSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imingcele le ivalwe ngenyanga edluleyo umongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo esenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bed Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelelwe ukuvulwa ngomvulo mhla ka-15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lweziphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bed Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi izikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliweyo. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwela omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kule South Africa ngokungekho emthethweni. Kulandela isolo zokuthi amanye amapholisa eZimbabwe lamasosha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngumvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemingcele lokho.
Abantu njengoba nje behlezi lapha balande imisebenzi kodwa banemideni ekhaya abayishiyileyo okwenza ukuthi bafisa nabo ukuhamba besiyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bengalokothi ukwekela kusenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakala enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane, bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminyele siyane sika-December, hayi akufanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka, ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu. Ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantu kazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Selikubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likaMnumzana Douglas Monzora leMDC ngoba uMonzora esidlale zano PF. Iphephandaba leChronicle lithi obengumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane weCOVID-19 umnumzana Douglas Nyikayaramba yena owake waba yisiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwa-Studio 7 linjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Stridom Park ngapha kwelesa South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo kodwa kubayihlanga zimuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezanu-PF abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele. Ngiyalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la ma-point akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho esiphethe sikhuluma okusalayo injection akukho uhlatshwa kona baphezulu kucala thinta siza kuyela emuva ngoba angeke sithembe sipetshale kamnangagwe ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kanti ibhubhisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hayi vikele i-coronavirus kata hayi after this time is partitabo siyabonga
linjani basakazi beStudio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngisekugayela mina ngithanda ukuthi ngithi hayi izano kabayenzi i-Politburo meeting yabo kabayenze baye phambili abantu bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa bekuhamba bethelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo uSimon Khama wasola wathi ngisan African to celebrate death let us think about the families who had lost their loved one. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo kabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liye kwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayi.
Yebo umsebenzi weStudio 7 ngikholisani okhulumayo ngikhulumane seJombe. Hayi mthakazi ngiyathaba ngendaba esizizwa zona zikaStudio 7 mayelana ne-corona sihlala sinqabele. Lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu weStudio 7 ositshela okungcono kuberedio Zimbabwe. Babethumezela amameseji abo kuWhatsapp kumafoni ethu but akuzwisiseki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi lihlalele njalo siyabonga inkosi likhokelele kuze kufike nininanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelile ubesenelisa 70 years ephila esidlisithwala. Hawu sitikhula uze ukho kube kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela okhuluma ngayo ibandla lethu liza sukula izakhula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salibonani salibonani basakaza abahle khuma lo ngwenya la esandini eGoli siyabonga ukusithethulela indaba ngoba kungasiyini hayi kube kunye basikwazi kodwa ke ngenxa ukuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo ngathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sika Satan uSatan angalitholi ngoba phela uSatan uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizwa la kuma WhatsApp la leti injection yekoro liyabulala ngoba oqala ke kose Jove ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa lokuthi manje ngoba siphikele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola silisebenzisa abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sebeyaqala igenge lencane yokulala bephuza utshwala behambe ebusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abaz muntu baziphathe kahle konke lokhu kushiwo i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nekusasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuright ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho eshaywa kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza indaba ezingamanga kuma WhatsApp group
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-internet izolo ngemva kokubucitsha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhla ka-14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhiso kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano. sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukaMnumzana Donald Trump lidale leSenethi kungene kulanga lesibili izolo, lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi umongameli zakhe zokuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale leSenethi lipasise iziphathamandla zikahulumende wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha, kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili, kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kunomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani leimpeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetjwa kwaTrump, amaDemocrats ngobunengi bafuna kwenziwe lokho. Lokho sizakubona nakuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ekucineni bedonselana abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo ama-Republicans amanye athile kusenethi bevota lama-Democrats. Siza kubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kuma-Democrats loluvela kuma-Republicans enhlelweni zakhe, ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhono weMelika ngalesi sikhathi untengintengiswa i-COVID-19. Lezinto eziningi azidingayo njengoba wazibala, i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana akhuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathu zasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe, hayi ukuba lidunga manzi njengoTrump, kodwa abuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubekeli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlopho ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamtholele icala. Kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamtholele icala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamtholele icala. Okungenza bagcine sebe siya kulokho okuthiwa yisensha, ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besisola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ukuzibheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumile sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Kule nkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha i-COVID-19. Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owePaid Bridge mhla ka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungami linkomo.